Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni engabangelwa yikutshisa okukhona kulezi insuku eZimbabwe. Lezulu lingani kuhle ngenxa yodubo lokuguquka komkhathi emhlabeni jikelele. Dkt. Mthabisi Bhebhe uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasela ijwabu labantu ikakhulu abamhlophe kanye labamnyama abasilela ukwenza ukuthi ijwabu libe lombala imelanin abaphila le-albinism.
So because of izinto eziningi especially ku-skin kumbe ijwabu lethu ungatshisa lilanga kakhulu sometimes uyakwanisa ukufa ngenxa ye-condition of tired kwi-heat. Ilanga lona ngokwalo li-affecta i-skin sethu kakhulu. Abantwini abale-skin esikhanyayo, fair-skinned people, nama-albino, imelanin yabo indishane kakhulu. So i-heat liyana, ukutshisa kwelanga lokuyana kuyaba-affecta kakhulu, especially isikini sabo, ijwabu labo.
Uyaqhubeka njalo uBhebhe ethi ilanga lilakho ukudala umkhuhlane wemvukuzane.
So ungashisa uba nama-condition, pre-cancerous conditions. Kusho ukuthi umkhuhlane ongakwanisa ukugcina usukhoza imvukuzane kumbe i-cancer. Then ilanga lona liyakwanisa ukukhoza i-cancer, especially abantu abale-albinism namakhiwa. Kuyakwanisa ukuba yi-melanoma, ngamanye ama-cancer amaningi-ningi nje. Thina singagcina njani ukuthi singatshiswa lilanga? Kulama-sunscreen lotions abangasebenzisa. Uhlale emthunzini sonke isikhathi, njalo ugqoke ingwani nxa kutshisa. Abanye bathi uyakwanisa ukugqoka even izigqoko ezikhava umzimba konke.
Umongikazi sibone okuhle Nirenda uthi omunye umkhuhlane obangelwa yikutshisa yikuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heat stroke. Uthi lokhu kuvikeleka ngokunatha amanzi kanye lokugqoka ingwani ezivalela ilanga.
Ama-diseases esilawo ayenziwa yikutshisa i-heat stroke. Nxa ungahamba elangeni, obviously iskin siya-reacta to ilanga. I-heat stroke yenziwa yikuthi umuntu uyabe sengasela manzi emzimbeni, yenziwe kutho ukuthi i-blood pressure yomuntu iyayehla nxa amanzi egazini esemalutshwane. Umuntu angaba ne-heat stroke kumbe seyinde, kumele ahanjiswe emthunzini, elaliswe phansi, iinyawo zakhe zichezwe phezu kwesitulo kumbe umuntu aguqe phansi azifake phezu kwamadolo akhe ukuthi igazi liyekhanda. Yikho ukuthi umuntu avuke. Nxa selamanzi aqandayo siwafake entanyeni, i-temperature ibisethiswa mbijanambi.
Inkosikazi Samantha Zulu isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa ngeminye imikhuhlane edalwa yikutshisa kwelanga okudlulisileyo enjengokusilela kwamanzi emzimbeni.
Ukutshisa kwelanga kudala imikhuhlane eminingi kuZulu. Kulezi nsuku abantu batshaywa ngamakhanda angapheliyo, so kufanele sihlale sinatha amanzi amaningi ngoba sisengozini yokubanjwa yi-dehydration. Abanye ngababulawa yinyongo behlanza kokuphela ngenxa yelanga leli elishisa kakhulu. Abantwana kulezi nsuku baphuma umhungula ngenxa yelanga leli, ngapha namanzi awatholakali koBulawayo. Lokhu kusifaka engozini enkulu njengezakhamuzi.
Inkosikazi Nobuhle Nkomo olikhosikazi elilengane esamunyayo uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasele njani ijwabu lomntanakhe.
Ukutshisa kwelanga kule mkhuhlane ebakhona ehlasela abantwana. Mina ngubone kowami umntwana ngikhuluma nje. Umntwana wami ule-3 months khathesi, njalo ulomzimba omkhulu. Lokhu kwenza intamo yakhe ibe lamavingqovingqo. Umntwana sele-heat rash engapheliyo, sengizame konke lapha especially entanyeni sengani uyaxathuka vele. Mhambise eklinikhi bangitshela ukuthi ngilelanga, bangikhuthaza ukuthi ngigqokise impahla ezilula njalo ngimunyise kakhulu ukuze angabi dehydrated, ngoba besithi khathesi antikakanathamanje. So ngimunyise kakhulu. Izikhathi eziningi ngiyathola umntwana ngapha esekhala ezama ukuze naye nge-heat rash le.
Uhlangothi lukahulumende olucubungula ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department soluvele lwazisa uZulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizahlaselwa yikutshisa okwedlulisileyo lonyaka, lezulu nalo lingasoze line kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.